Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 8 zibandlela 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election kusigaba sephelandaba chabalala liqhuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesisigaba hachi umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Hayi ubaba uStolosi lijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi ukuthi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko.
Ukukhuphuka kwentengo yokudla sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa kwemithelo yeVAT.
Impilo yabantu izabanzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwamatrexi lesiwakhangeleyo njalo esiwakhulu esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala. Siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela.
Kodwa emabhanga udubo lokusilela kwemali lubikwa solunganeno.
Imali yebo kuyalayinwa but hayi sokungonyana abantu sebethola imali lula. Indlela eyenzwayo ukuthi sokunendawo eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election esigabeni sephelandaba chabalala liqhuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesisigaba hachi umnumzana Gift Ostalos Siziba. Umkhankaso lo usungulwe ngomgqibelo kobulawayo. Usiziba lo Chuma benelisa ukufaka amabizo abo emthethwandaba wokhetho owe nomination court nyakenye kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa mhla ziku 3 kunyanga ezayo. Usiziba wahambisa amaphepha akhe emele ibandla le-CCC lanxa kulesinqumo somthethwandaba we-High Court esithi abaxoshwa edale lephalamende kumbe senate laku-council ngamabandla abo akumelanga bancintise njalo bemele ibandla abaxotshwa bekulo. Abazi ngokwenzakalayo bathi usiziba ukhangelelwe ukuhanjiswa emthethwandaba kuyona le iviki ukuthi angancintisi kulolu khetho lwe-by election. Imizamo yokukhuluma lo siziba yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa senelise ukuxoxa lomunye wabasebenza lomnumzana Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga laye obekhona emkhosini wokusungula lo mkhankaso.
Ngiyabonga baba Gande, ngikubingelela ngomnyaka omutsha, ngisithi hayi thina siwungene kuhle umnyaka omutsha. Siwungene nje siqalisa umsebenzi omkhulu wokukhokhela abantu njalo silungiselela ukuthi ilizwe leZimbabwe silibisele kubanikazi silithathe kumbuso lo okhona. Ukhankaso siluqalisile izolo, senza ilontshi yethu yabanhle kakhulu, abantu babuye ngesikhathi esavumelaniswa ngaso. Saqalisa ngamatheni kwaba yiyelo i-shopping center yonke, kwaba lokujabula okukhulu. Sonke siyibukhokheli phose obuhlanganisa iBulawayo besikhona. Bekulami uAlbert Mhlanga, kube khona ubaba uCacaphulu onguye uloya wethu, kube khona ubaba uChabangu onguye usecretary general, kube lo sisombuso onguye osidinela ingcebo onguye interim treasurer general wethu, kube njalo lo baba uColette Ndlovu onguye osiqoqela inhlelo lezi, abanye nje ama councillors lama MP empophoma obekhona, uCharlie Umoyo lo MP lo uNyathi laye olobhengula obekhona, lamanye ama councillor aguqela umama osikhuleleke Moyo onguye osikhangelela inhlelo zabo mama, kube khona njalo uNomvula obengu MP wethu lapha koBulawayo, kube khona njalo uLwazi obengu MP eMathebeleni North, lamanye nje ama MP asuka eMashingo labanye abasuka eMathebeleni North. Hayi bekungumsebenzi omkhulu kakhulu bekungumsebenzi omkhulu esiqalise kobulawayo ngoba kulapho thina esikhona yes amalontshi laye azaba khona egweru abe khona la kwezinye indawo lapho esilama candidates ayangena mhla ka 3 lapho nje sizimisele ukwathatha phose wonke back ama constituents la asa okwenziwa khona ama recall
manje njengoba leso sigaba besi lo mnumzana Gift Ostalo sesiziba nangu seli senza lisungula umkhankaso omunye okamo blessing ongayiso oka siziba kuhamba njani ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona kuzaba lababili na abazancintisana bengabe bandla
hayi ngiyawuzwa umbuzo wakho ukuthi bazabe bebabili bantu bakobulawayo Zimbabwe omuhle bambani amazwi ngesishona ukuthiwa ibata imazwi into ezabe ikhona mhla ka 3 February kuzabe kule candidate yezano le candidate 1 ACC ekuthiwa ngomo blessing hayi ubaba uStolosi lijahe liqeqeqechileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi futhi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploy kwezinye indawo la alalele khonoko so hayi uyakwazi ukuthi mhla ka 3 ku ballot box uyabengekho into njengayiphumputiyo yelo khona bekukuxoxoza nje umfula uziwa abanye bawuxoxoza ngogodo kodwa kwesinye isikhathi uyathi ukhoxoza ngogodo kuhamba ugodo kuphinde kuhambe lawe yikho kuzayenzakala mhla ka 3 ngiyabonga baba Gandhi
lathi siyabonga lokho ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa komthelo yeVAT umphathi ntambo wezemali umnomzana Mthuli Ncube wazisa nyakenye esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget ukuthi kuza kwethulwa imithelo yeVAT kuntengo ezijeneyo ngalokho intengo yenyama amafutha ezimota isinkwa lembadalo yentuba zomgwaqo ama toll gates isikhwelile kukhangelelwe ukuthi enye impahla yokudla lakho okunye layo kuza kuba lentengo ethexaxa kunsukwana ezilandelayo sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube
kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwezimali ngomnyaka ka 2024 esingathi national budget kukhangelelwe njalo kuyenzakala yikho kwenzakala ukuthi impahla eziningi zizakhwela kulandela ama tax lawa yiwabekwayo aza kwenza ukuthi inyama lokunye okudliwayo kukhwele kubangelwa kuyini khona ukukhwela ikuthi imithelo eminingi leyafakwayo icini ifuqelwa kumuntu onguyothengayo singathi consumer uzafica ukuthi ama toll gates akhwelile nge 100% ifuel ikhwelile lezinye izinto nje zikhwelile ngenxa yama tax ona lawo so kungavele kukhwele izinto zonezo i charge yona leyo ifuqele umuntwini onguye ozathenga kugcineni kuyona leyo ketani yokuthenga bese ngathi i value chain so yikho kokwenzakala izinkwa isinkwa siyakhwela inyama iyakhwela ama drinkers akhwela ngoba siyakwazi ukuthi kwathiwa kuzaba le 0.2% for every gram yechukele khona ku drink so nqa kuyikuthi Coca-Cola bese iyithenga nge $2 lapha nje sebenzisa umzekeliso sokusiya ngokuthi lechukele linganani ukuthi kuza calculate ke la ikhwele ngenxa yokuthi i tax le yabe sithe yafakwa kulokho ukudla okuthe umuntu wakuthenga
manje baphila njani abantu lezinsuku khona sokudula kangaka into ezifana lenyama lesinkwa ngazingakhwezwa baphila njani abantu
impilo yabantu izaba nzima enxa yokuthi ngaphandle kwama tax lesiwakhangeleyo njalo siwakhulu esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala siyakwazi ukuthi inxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela so ke ngase sihlanganisa uhlupho luzalethwa ngama tax la sethe abakhona lendlala lesiyikhangeleyo njengoba umkhathi uwome kangaka kuthi ukuthi ke impilo yabantu izaba nzima kakhulu osokuzabangela ukuthi inengi lilale lingadlanga inengi lithone lingadlanga kugcine ke sokuba ezibangela ukuthi abanye bagcine sezizinto ezingaqondanga ukuze baziphilise. Ludubo olukhulu kakhulu kulo mnyaka 2024 esikhangelane lawo, udubo oluningi kakhulu lubangelwa ke iyo ibhajethi ethe yethulwa eza kwenza ukuthi izinto zikhwele kakhulu, izinto abantu abaningi bangenelisa ukuthi bazithenge singathi ngama-basic goods okuyikho okufunakalayo nsuku zonke, okubalisela osinkwa, okubalisela impuphu lokunye nje, ngoba imithelo yonke leyana isuka iyehlele emuntwini onguyo thengayo, isifakwe yakhweza intengo yezinto okumele umuntu azithenge. Udubo lukhulu kakhulu eZimbabwe, sikufisa ukuthi ngabe kuthiwa izinhlanganiso ezincedisa ngokudla ziyangenela masinyane ziphathise ukuze abantu bangabulawa indlala njengoba ke lo mkhathi ukhwame kangaka.
Lo ke ngomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association. Kolunye udaba olufanayo, emabhanga udubo lokusilela kwemali lubikwa solunganeno. Indwendwe ezazi siyandise ukuba khona zibikwa sezingasekho lanxa kwamanye amabhanga, ikakhulu ekupheleni kwenyanga kuba lendwendwe kodwa azifani lezensuku ezedluleyo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Mujekeza, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali yebo kuyalayinwa but hayi sokungonyana, abantu sebethola imali lula. Indlela eyenziwayo ukuthi sokunendawo eziningi ukuthi abantu bayakwanisa ukuzuza imali zabo. Abantu baya kumabhenki, abantu baya kumomkhuru, abantu baya kuma-mobile money transfers like abo EcoSure nabo One Money. Indlela zokuthi abantu bathathe imali zabo seziningi, khonokho nako sokwa-reduce i-pressure kumabhanga. Ama-queue asakhona but not as long as they used to be ngesikhathi besiyana sayizolo.
Sizwa ukuthi kuthiwa bakhona abanye osomabhizimusi abangemukeli idola leZimbabwe, amabhondi lokunye okunjalo, befuna bona i-US dollar kumbe irand ikakhulu konapho kobulawayo. Kuliqiniso into?
Iqiniso, iqiniso. Bakhona abanye bangafuni imali yalapho. Into sesihlanganezalazo izathi abanye abafuni imali yalapha total yonke, ukuthi bathi imali yalapha siyifuni. Abanye labo bayakhetha ama-products ukuthi ungangena ku-shop yakhe engakwanisa ukuthi ithukela sifuna i-user only. Amanye ama-products you can do this. So kutshele kubathi ukuthi imali yalapha ile ndawo abantu bayeyala khona, liqiniso. Kulabanye bangayifuni.
Kodwa kona kuliqiniso njalo ukuthi kwezinye izigaba zelizwe bayemukela imali yeZimbabwe kula kobulawayo?
Ezinye indawo yebo, but ungase sikhuluma ngama-products, I think kuyafana na-cross country. Kulamanye ama-products like kulesikhathi esidlulileyo zanika umzekeliso wethukela ye-brown, abantu babeyala from i-manufacturer i-ulet babeyala ukuthatha imali yalapha. Then labana abavumayo ukuthatha imali yalapha eZimbabwe, i-rate abayisebenzisayo yona ngokwayo yomyeza xotha abantu baze bachine bedinga imali yaphandle. Khathesi i-official rate yethu, i-auction rate, it's around 640. But wawuzafika enye indawo bathi imali yonke siyayivuma, bakutshele i-rate ye-1200, bakutshele i-rate ye-1000. Khonoko kwakwenza ukuthi lawo bona ukuthi laba izinqabe vuma but ama-condition akhona ngiwaza kuxotha kuzezidingela imali yaphandle.
Umnumzana Comfort Mujekeza, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sithembiso Nyoni usethembise isizwe ukuthi umumbu okhona eziphaleni wenela kuze kuyefika ihlobo lomnyaka ozayo. UNyoni wazise njalo ukuthi uhulumende ukhulumisana labamafekitali ukuthi bengakhwezi mahlayana intengo yokudla lenye impahla. Iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland sesilahlekelwe zinkomo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6500 ngenxa yendlala. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga. Lusizi olukhona kumaZimbabweni eBhayibheli yamanje bezingelwa ngama-political party onke, kusale nje la eSouth Africa i-EFF kuphela kuze kuhambe lama-operation dudula ama-Afrika bavimbe amaZimbabweni wonke ukuthi angangeni. So umbuzo wami sekutheni abantu bezano bona abaphethe lelo lizwe lelo balubona usizi abalukhanda kubantu ukuthi i-passport bayikhuphule yaba ku-200 ngapha abantu bengasebenzi beyidinga leyo passport. Ngisho labasekhaya abasebenzi basebenza ku venda bephila ngayo leyo passport kodwa ikhulumeni kamnangako yenelisile ukuyikhuphula leyo passport ukuthi ayilala unembeza kubantu. So umbuzo wami sekutheni bonke abakhulumela izano abafana labo Belief Gawule labo Malaki Nkomo abathi imisebenzi ikhona baya kubona yini usizi abasikhandela lona esesifuna ukuthi labo ngelinye ilanga bavume iqiniso ukuthi siyavuma sehlulekile singabantu bezano. Uma bengakuvumi lokho baza kuvuma nini abantu bebabona behlupheka imihla namalanga besehla senyuwa bedliwa zingwenye bebancitshezwe bancishe ngisho lepassport ukuthi abantu beZimbabwe abantu bezano banenhliziyo embi engakanani abantwini beZimbabwe. Ngilethemba ukuthi bonke abantu ade bengakaboni ezano bazobona manje. Siyabonga.
Studio 7 linjani lonke basakazi bethu, nginelisethulela izindaba ezinhle, indaba ezimnandi elisazisa ngomumo weZimbabwe. Thanda ukubingelela abasekeli abalalela iStudio 7 bentanda ukuphendula leli jaha abathi Joseph Chumakati. Joseph uhlala ngaphi kwelizwe? Uhlala ngaphi kwelizwe? Kambe umuntu unqeza ukuthi khona eZimbabwe ku-right ekwathinithini uncuba ukukhuluma amanga. Yena iqiniso asiyelana kuyini? Angapho simbhuluzela thina abo zama ukuthi asihloniphe lo muntu lo. Siyamhlonipha kakhulu. Siyamhlonipha kakhulu. UJobe Sikhakathe usejele, ubolela phakathi, wabothelwani, ungazwazi ukuthi uyiphula izinqumo zani. Nabo simbhuluzela thina.
Studio 7 cela lisikhuzele uJoseph Chuma, lo ongumuntu omdala okhuluma ngokuthi unenkampani. Yiphi inkampani abanayo ngaphandle kokuthi bebelokhu bebulala umnotho welizwe? Siyaphambile bethi bona barezimali zabo. Yiziphi izimali zabo abanazo ngaphandle kokugebengu babona benza? Abantu abazama ukuthi behloniphe Studio 7 sizwe seZimbabwe sidubekile sikwamanye amazwe manje ngenxa yokuhlupheka elizweni lethu. Sithi siyabheka labantu manje, uma ungabheka abantu babisele emuva emfuleni lapha ngezizalwane zeSouth Africa, sithule nzima, phila nzima, ngana silala izwe lethu kodwa izwe lethu likhona. Cela abantu abezama ukuhlonipha abantu ezani bedle kuhle imali ezani bengafuna ukusiphambanela emakhanda babantu abadala abalenyele ezimhlophe. Akube sihloniphe kwelinye la
Studio 7. Siyacela nisincedise impela ngendawo zesikole ezikhathele, izikhulu fees ezikhuphuka njalo nje. Ngale price yale sikole ungathi uyazenzela nomuntu. Siyacela uma ngabe kukhona lapho singakubhalela khona isisize sibhalele khona sikwathi simtshintshe uSharon aphumele bamini waye, ngoba asikwazi abantu badefunda usuka le emashonaleni izodisturb abantwana esikoleni lani. Abantwana bafunde ngenxa yakhe.
Salubonani kustudio 7 nabalaleli bakastudio 7, ngabe linjani bantu bakithi? Kukhona into engingayizwa kahle ke mina la ngale ukholo ngabantu basekhaya. Kwenzakalani? Uhulumeni uthi yena kumele izikolo zisuke emakhaya emareserve ziye ku-$5, ema-town ziye ku-$20, but already vele emakhaya sezigijima labo $30, $28. Leyo yimali efakwe ngubani ke lezi njengoba kusezikolo zikahulumeni ngaleso sikhathi? Kanti waye kudlalwa ngabantu, waye kudlalwa ngabantu kuthiwa imali engaka but ma uthi uyafika khona uthole ngayisiyo leyo mali. Mayethi ema-reserve izikolo kumele zibe ngama-$5, manje zigijima labo $20 ezikolo zasekhaya. So lapha onamanga ngoba uhulumeni laba amanye bayazenzela bazedela izimali ezikolweni. Angisaku-understand-ke khona lokho. Kanti waye kudlalwa ngabantu baseZimbabwe so kulela ilizwe, kudlalwa ngabantu kuphela into esegcekeni. Kuthi ama-passport ngama-$150, but abathatha ngabo $190. Ayi, kwantu bezanu-PF laba ayikhona bazokugembula ebantwini straight okubona ukuphi igovernment izothatha imali ebantwini ngale ndlela eyiphatha ngakhona.
Studio 7 injani basakazi be-studio 7? Hayi, siyazibiza indaba mpela elisibize elisinikeza zona, siyazizwa indaba elisinikeza zona. Siyabonga kakhulu umusa ongaka lisazisa izinto ezenzakala eZimbabwe zifihlwa izanu PF. Siyabonga kakhulu. Hayi, lo khuluma kolo uKenyas Kennedy, Kenyas Kennedy ozinzela ngokushala eGoli la.
Studio 7, good morning. Khuluma loGachen, dakhuluma Gachen South Africa. La bantu bayamangalisa bathi imigwaqo le onjengabo Plumtree umgwaqo ona ngabo Group 5, ngibapho Group 5 bakhona. Group 5 yadiliva kudala, akusela Group 5, yakudiliva Group 5, ayisekho le company ekuthiwa i-Group 5. Bona bayazidlela nje imali besebesisithithi u-Group 5 besinya 5 yawa kudala, ayisekho. Sekho
athi kungena iCovid kwabakhala ngayo iCovid, bazenza abantu abaluzwelo ebantwini, bazenza abantu abalusizo emphakathini. iCovid siyadlula kodwa iZanu PF lokhu iqhubeka ibulala abantu. Manje bajika bekhala ngama-sanction, beta ama-sanction. Ama-sanction yiwo athi uMnangagwa ayethenga izikhali zempi. Imali yokuyathenga izikhali zempi abantwana bezimbabwe bebulawa indlala uyithathaphi yena? Ilizwe lilama-sanction. Imali yokuyathenga izikhali zempi uyithathaphi? Why engathathanga le mali wathengela abantu ukudla? Ama-sanction yiwo akwenzayo konke lokhu, yiwo amthumayo ukuthi kona ayethenga izikhali zempi. Imigwaqo ifile kodwa imali ngamagqibagqiba ezindlini zabo. Kumanje bakhuphula ama-passport, bakhuphula ama-school fees, bathunywa ngama-sanction. Izinto bayakhuphula kodwa ilizwe still kalilatshintshwa, akutshintshi nto elizweni. Kuloko kugudeka kutshona kusiya phansi wesi. I-COVID siyadla, babesavika nge-COVID kuta COVID kurojwa kuthathela abantu izimali kodwa manje still iZanu PF lokhu iqhubeka ibulala abantu. COVID siyaphela kudala, laba abaseyi-government yabantu labo and ngeke bafa basize abantwana bezimbabwe. Kumanje bazovika ngama-sanction bethi ma-sanction. Kanti lizwe bani lingatshintshiwe and kuloko kusiba wesi, sibona izimali bayakhuphula bayakhweza bathatha befake ezindlini zabo.
Yabone ukuthi vele umuntu angasutha uyasutha kubi, umuntu uyasutha kubi. So yazi uyadanisa ukuze umuntu wakini siwikhona le eflabhouse ekhuluma idoda enjengayo le ekhunywa ngelo uMalaki Nkomo, ngoba yena uyasutha uyadla. Yikho somele abuye ezokhuluma ukuthi abantu bavuke bazele. Asiyalanga uvuka sizenzele vakwa labantu abangalifa njengabezimbabwe. That's why singafanga 2008, that's why singafanga nge-lockdown le abasebeyisebenzisa as iviko lokuthi lockdown, but sebethole i-chance yokuthi basikhathaze nje kuphela sisenza. Wayekhuluma ingcekeza enje because yena uyashuta. Ungathi abantu bavuke bazenzele right, katesi employment eningi kuyini abantu makhomba khona labo afune ukuthi ayenze khona lokho. Abantu bazithengisele emsikeni e-town, bethengisa amabhele into ezinje, amabhele ukuthi baphilise imuli zabo, babathathela futhi abantu babo. But yena ngoba ngwezani uyashutha, asizositshela ukuthi sivuke sizenze. Sizavuka sizenzele njani? I-council yakhona le wayifuna yazi into ezicaphulayo umuntu wesimpinzi. Yazi le nto ayikhulumayo le ingcele ukuthi kube le msebenzi. Ngizwile futhi ekhuluma unye i-statement kwakhe sithi kube le msebenzi evulele last year. Yiphi imisebenzi eke yaba khona abantu behlukunyeziphanga apho la lo khulu wakho uMnangagwa la ukhweza i-passport? Abantu abafuni ukuhlala eZimbabwe, that's why befuna ukuthatha ama-passport babale. Yena uyakhweza kuphela. Umuntu ofuna ukuthatha i-passport aze ayivukele kuphela, utshengisa ukuthi lapha akasafuni, uyahlupheka. Don't anzima i-passport yakhona siyikhwela.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo lingathumeli imilayezo ekhuthaza udlakela kumbe ukubandlululana. Siyabonga. Ukuze Melika, umphathi ntambo wezobudlelwano obele Melika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uphakathi kohambo kwele Jordan lamanye amazwe ase Middle East emzameni ukuthi impi yakwele Israel lebutho le Hamas elakwele Palestine ingaqheli. Amabutho awe Lebanon awenhlanganiso ye Hezbollah abikwa lawo esebambisana lawe Hamas ukulwisana lele Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Impi yeHamas ileyile Israel. Ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge two state solution eyayiphushwa ngoBarack Obama labo Bill Clinton, ngoba ukuthi iIsrael layo iqhubeke ilokhe i-invader umhlaba owamaPalestinian befaka ama-settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israel leHamas. And okunye iHamas I think ayisela choice manje, kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel, ngoba i-Israel ayisozistophe. I-Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise konke ukuthi istophe iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invada i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula kulawa.
Ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Simzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani ilwisa ngayo abe Hamas, okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lo?
UBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel, ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha e-America, and so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhankasa ama-demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekondema indlela i-Israel ebomba ngakhona iHamas, ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana, and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu okunjalo, abantu abainnocent ama-civilians esikubona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either kumele atshele i-Israel ukuthi no, imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le-ceasefire, but the only way ukuthi i-America kumele ingathi iyastopa i-financial support lokuthumela izikhali e-Israel ma kukuthi i-Israel ayivumi ukuthi kube le-ceasefire, ukuthi kuhlalisane phansi kukhulunywe.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele-Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kusungulwe umkhankaso wokhetho lwe-by-election kusigaba sephelandaba Chabalala lixuku le-CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba, hatshi umnumzana Gift Ostalo Sesiziba. Ube kulo umnumzana Sengezochabangu embuthanweni lo. Ukukhupha intengo yokudla iyakhuphuka ifika kuzinga eliphezulu okuzabangelwa ukuthi inengi lilambe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye nguChris Gande.